sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 24 Ncwabakazi 2017 nguChris Gande.
Lo ntungamile inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Engizibuza khona ukuthi ngambe nxa umuntu ezathwala abantu abangu 100 ka-1 ehamba labo uyabe elungiselele yini kokuyana kokuthi khona imoto yakhe ayibone ukuthi right umchayeli wakhe laye usesimeni esilungileyo obuthwala abantu abangu 100 asonto ejwayelekileyo.
Kufe abantu abalichumi lanye ekubhekukeni kweroli ebisuka ebhinga isiya ewange lamhla ekuseni ithwele abukholo lwesipostoli.
Ya abantu sibili abantu abafika estendini sibili kufuze appreciate ukuthi MTC yenzeni laba abantu kufuze bekuthathe bethini into le yenzwe yiMTC bengesaba bona ilizwe langikhona layo lokhu elilinje.
EMDCT iqale ukubukisa ukwakuqala embalini yombukiso wezokulima weHarare Agricultural Show, kodwa kugcine kusiba lesehlakalo sokuthaywa kwentatheli zindaba ebisenza isebenza izimele.
Umanyano wamabandla aphikisayo ukhanya lonke untengantenga okulakho ukuthi ungabi ngoqinileyo ukumelana leZANU-PF kukhetho lomnyaka ozayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo.
Kufe abantu abalichumi lanye engozini yomgwaqo eKamativi namhla ekuseni ngemva kokubhewuka kweroli enkulu ekade behamba ngayo ithwele abantu benkozo yesipostoli besuka esiyabuwa eBinga besiya emhlanganweni wesonto yabo eWange. Imota le ibithwele abantu abedlula ikhulu lamachumi amathathu 130. Njalo abalimeleyo bayelatshwa eKamativi Clinic kanye lasesibhedlela seWange leseSt Patrick's. Lanxa amapolisa esacwayisisa imbangela yalingozi kule mbiko ethi amabreki erolile ebengasebenzi kuhle, njalo okusobala ukuthi ibithwele abantu abaningi kakhulu. Osaphethe isikhundla sikamqondiso wogatsha lwe-Traffic Safety Council of Zimbabwe, umnumzana Clifford Gobo, uthi balusizi kakhulu ngalingozi. Uthi abatshayeli kumele bahambe ngonanzelelo emgwaqweni. La ngamazwi agcizelelwe ngumeli weBinga North edalele ePhalamende, umnumzana Prince Tubeko Spanda, yena othi iroli le ibingamelanga ithwale abantu abanenkangaka.
Engizibuza khona ukuthi ngambe nxa umuntu ezathwala abantu abangu 100 ka-1 ehamba labo uyabe elungiselele yini kokuyana kokuthi khona imoto yakhe ayibone ukuthi right umchayeli wakhe laye usesimeni esilungileyo obuthwala abantu abangu 100 asonto ejwayelekileyo. Kanti njalo njengenhlala yenza siyakhuthaza ukuthi bakithi nxa umuntu ethe wathwala abantu abaningi kangaka kanti uhanjelwani vele ebusuku. Ukuhamba ebusuku akulunganga. Kanti njalo noma ama-details zonke singakawatholi, ukhanya ngani ama-emergency services ethu akawarespondanga ngesiphangiphangi, baphuzile ukuyafika engozini. Ngoba nxa kuyikuthi ingozi yenzakale ngama past 2, kwakhanya ngani abafike kuqala bangabe befike ngabo 5, kutsho ukuthi ama-emergency services ethu engabe engasebenzanga ngendlela efaneleyo. Kodwa ongasenani sisadingisisa ukuthi sizwe ukuthi kanti kuhambe njani, lawo amapolisa asadingisisa ukuthi kuhambe njani. Sisakhala njalo lalaba asebevele sekusaziwa ukuthi kabasekho sebebhubhile. Ngoba ngikhuluma kanje kule mizi eminingi esengitshele ukuthi kozibani, hhayi sokukhonfeni ukuthi hhayi akasekho sokulesililo. So ngigijima kanje lami ngigijimela ukuthi ngiye kuba khona ukwenza ukuthi siyebonisana nalabo abakhona ngale kusini ukuthi kuhambe njani, njalo ukuthi ama-investigations ayahamba njani, lokuthi mhlawumbe uhulumende singacela ukuthi engenele encedise labo abalimileyo kanye nalabo abalahlekelwe yihlo.
Lichithekile igazi labantu abaningi lonyaka eMnumzana Sibanda, bafile abantu abaningi kakhulu engozini zomgwaqo lapha. Lungaqedwa njani lolu dubo?
Ngiyakholwa kunengi okufuza ukuthi sikwenze njengelizwe ukuze sizame ukuthi sinqabele izingozi eziningi kangaka. Ikakhulu lezi ezimvova abantu abaningi, uyananzelela ukuthi sike saba naleyana eyenzakale eduze neKaroi, ibhasi yakhona ibigijima kakhulu ibihambe ebusuku. Nanku sokwenzakele kathesi lokho kwenzakale eBhinga lakho, imota ibihamba ebusuku ukuthi ibigijima yini kasikwazi, njalo ukuthi kube lo dubo bani hatshi kasikwazi. Kodwa nje I think into okufuza ukuthi siyenze ukuthi okwakuqala abantu nxa bethe bathwala abantu abaningi, kuqakathekile ukuthi okwakuqala benanzelele ukuthi imota zabo zikukondishini. Okwesibili, isiqubu sabo abahamba ngaso singanani. Okwesithathu, udriver kambe umchayeli angabe esesimeni yini sokuthi angahamba lo mango ethwele abantu abaningi kangako.
UManyere uchayiwe ngemva kokubonakala ithatha imifanekiso yemota ebile number plate
Uxolo, umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngumeli weBhinga North edale lePhalamende. IMDC iqale ukubukisa lonyaka okwakuqala embalini yombukiso wezokulima weHarare Agricultural Show, kodwa kugcine kusiba lesehlakalo sokutshaywa kwentatheli zindaba esebenza izimele uAnderson Manyere obethatha imfanekiso kulesi stand. Njalo utshaywe ngabacatshangelwa ukuthi bengaba ngabebandla leZANU-PF. Kubika uMavis Gama.
UManyere uchayiwe ngemva kokubonakala ithatha imifanekiso yemota ebile number plate ebilotshwe ukuthi RG Mugabe ebichayelwa ngumnumzana Ephraim Chizora ohle wehla wamhlasela. UManyere uthi umangaliswe lesi senzo. UChizora obesefuna ukubamba ngamandla ukungenisa uManyere emoteni yakhe ahambe laye lapho kungaziwa khona, kodwa wakhuzwa ngabanye bakhe beZANU-PF. UZulu weHarare ulembono ehlukeneyo phezu kokuvunyelwa kwe-MDCT ukubukisa, bekhona bathi kulungile abanye bengakusekeli. ULeopold Munende ngosakhulayo oyisakhamuzi seHarare obesembukisweni walonyaka we-Agricultural Show, yena uncoma leli nyathelo le-MDCT.
Ambona nje njengento enhle sibili ukuthi labo abantu bazi ukuthi iMDC lokhu ikhona, ngoba sifale emaphepheni kulamalanga sishona sibona ZANU-PF, 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 so ngani iMDC iyakhohlakala. So layo nxa ikhanya layo icabanga ukuthi ibuye kusho izozibonakalisa ebantwini, mbona kuyinto.
Lanxa yena ethekelele istandard seMDCT uthi iningi labantu liyesaba ukufika duze kwaso.
Abantu bayathekelela khonapho, yinto ehluphayo ukuthi abantu besava, but msoyalo ukuthi besavani bona, kodwa bejamuka bayajamuka, kodwa besaba ukufika esitendini benikwa ama-pamphlets. Ya abantu sibili, abantu abafika esitendini sibili, kodwa sifuze si-appreciate ukuthi MDC yenzeni. Laba bantu fuze bekuthathe bethini, into le yenziwe i-MDC bengesaba bona, ilizwe langikhona liyabe lokhelile nje.
Kodwa umlondolozi Ndlovu esinye njalo isakhamuzi seHarare oyintatheli zindaba uthi kuyasolisa ukuvunyelwa kwabe-MDCT ukubukisa lonyaka.
Esikubona ukuthi ibandla leZANU-PF siyazibona elikhokhelayo singathi ama-processes wonke ayenzakala elizweni leZimbabwe. Le-agricultural show ikhokhelelwa nguhulumende, iZimbabwe Agricultural Society, uhulumende weZANU-PF. Singakhumbuli indlela lokho kwenza ngayo isikhathi esiningi, abantu abaku-agricultural society ngabantu abaye bevele belama-links kubandla leZANU-PF. Singakhumbula komunye umnyaka ngibona nanto waku-92 nxa ngingaphambanisi, umnumzana Didmus Mtasa yena owaphinde kwaba ngu-secretary for administration weZANU-PF, owaba ngu-chairman owe-agricultural show. Khathesi-ke sibona thina sosizakala-kele ukubana leyo agricultural.
Lokhu uthi kuveza ubuphoxo beZANU-PF lohulumende.
kodwa lonto kwindlela ke ezan PF yokuphoxa iqembu ibandla le MDC ngoba siyazivana abantu bezibabha baningi balokwesaba ngibona ngani mina abantu abaningi vele bazakusaba ukufika kuleso stand ngoba kabe kulo umoya wokuthi ah xa ungabonakala usudlayela lapho kule okwenzelwa khona izinto ze MDC uyabulandeni kambe kusho ishiwe siyazivana ikulanda ukuzozikholisela lokulanda kwana ungahlukumezi kodwa ngomoya okwesaba osebantwini bezimbabwe ngibona ngani lokhu kuyindlela yokuhleka phela ibandla le MDCT.
Lanxa kube lalesi sehlakalo abalimi babuyisa izilimo zabo eHarare Agricultural Show kanye loZulu batshengisa ukujabulela owalonyaka bewuncoma bethi uqoqekile kule minyakeni yangemuva. Umnumzana Ivan Sinyoni ulima esenkayi eMathebeleland North kuward 23 eGwamba eTunke. Yena ke ulima izilimo ezimbalwa ezibalisa umumbu, inyawuthi, amabele, indumba lamazambane.
Isho yalonyaka hayi ngibona inhle kakhulu lami ngiyithabele kakhulu ukwenza kwayo. I'm expecting ukuthi lami ngizihambeni lomvuzo.
Lumbono usekelwe ngunkosikazi Roberta Katunga okhokhela uhlangothi lwezokukhulumisana loZulu kunhlanganiso ebona ngezombukiso weHarare Agricultural Show.
Isho iqhubekela phambili kuhle abantu lokhe bengezeleleka ababuyayo in terms of ama show goers sike saba lezethekeli ezihlanganisela uVP Honorable Mpoko ubhodile ama stands ekhangela ukuthi kunjani and kusasa yi official opening uPresident Robert Mugabe muyozabe ozavula isho njengo guest of honor wethu.
Uchaza owalonyaka njengoqoqwe ngendlela yaphezulu.
Iquality yama stands nxa si compare lama previous editions is higher. Ama exhibitors ethu wonke afake I maximum effort in making sure ukuthi ama stands abo are of a high standard.
Abazathola imvuzo bakhangelelwe ukuyinikezwa kusasa ngumongameli Robert Mugabe onguye ozavula lombukiso okusemthethweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.
Abantu beminye imizi emangweni wakwaMadlambuzi egoqela koBhangale leGonde kunye labo somabhizimusi balendawo bakhala ngokuthi babhekane lodubo lwamanzi osokubamba ngamandla ukunatha lezifuyo edamu leMadlambuzi elilamanzi angahlanzekanga. UNompumelelo Moyo usiphalo ludaba ngokugcweleyo.
Amanzi impilo, inengi labantu liphila nzima ngenxa yokusilela kwamanzi hathi kumadlambuzi kuphela kodwa ngasemhlubulweni weMandebeleni osekuchiye inengi labantu linatha amanzi angahlanzekanga. Imifula lemithombo sekwawoma, uZulu usehamba umango omude esiya kukha edamu leMadlambuzi lasezitolo zakhona osomabhizimusi baphila nzima. Unkosikazi Seli Sibanda uthe banatha amanzi edamu angcolile abana migodi ngakho ke bacela ukugejelwa imigodi njalo sebeneminyaka eminingi benatha edamu.
Sinathe edamu amanzi anjalo angcolile asila migodi konke siyahlupheka funa ukuthi besilungisele besidingele imigodi. Ayimnenga kakhulu. Kakhulu. Ngakuphi isithuba sami ngasibona mntana. Singi natha manje idoti ngapha siyagula ngapha sizani. Asila ncedo.
Osakhulayo uCleopatra Moyo uthe udubo lwamanzi eMadlambuzi lunzima njalo imithombo iyacima bacela ukugejelwa izibholane.
Siyakhlupheka lapha kwidubo lamanzi kusho ukuthi sihamba umangobude sivela kashana eBhangale 7 kilometers siyahamba sokuthi lapha bomama amanzi sibuya one day kuthi kukashana.
Umnumzana Dengani Chaguma Sibanda uthe basuka eBhangale bahamba amakhilomitha ayisikhombisa bezokukha amanzi.
Idubo lamanzi liyasikhathaza kakhulu njengoba libona sibophe inqolethu lamadonki lawa. Siyadingela umama amanzi edamu njalo sihamba i-7 kilometers siyafika emakhaya ethu. since 1980 silomgodi omunye eduze lamakhaya emfuleni laphana owachiya nguSmith lokho besithi bazasenzela wona la manje silamali zokuthi sibize laba ababhorayo bezosenzela.
Esinye isakhamuzi seBhangale umnumzana Rapson Moyo uthi ngeviki bakha amanzi kabili edamu lemadlambuzi.
Siyaqhubeka lapha kudola amanzi kusho ukuthi sihamba umangobo udesivela kasha leBhangale sebekilomitha sibuya ngapha sokuthi lapha bomama amanzi sibuya one day kuthi kugashana.
Umnumzana Kintu Ncube uthi olenqola inkosi ngoba utholela imuli eziningi amanzi ngenxa yokuba bawathola kude inqola ingafa baphila nzima.
Hey lapha siyadubeka amanzi siyathola kachana njalo inqola ingapantsha kusho ukuthi asisagezi labantwana laba besikolo abasagezi lokuwatsha sisawatshi hhayi lapha siyahlupheka kakhulu.
Lithi wenziweni?
Kade sifuna imigodi, imigodi iyo engasincedisa engaba seduzane ngoba idamu lalo likatshana njalo lilengcekeza futhi amanzi akhona ahlambulukanga.
Unkosikazi Evelyn Dube uthe yena emasendu uduze lo mfula olamanzi kodwa abantu abahlala eGonde yibo ababhekane lobunzima.
Thina amanzi kasihluphi umfula lo esayidini esikiyo amanzi kayapheli kodwa phambili le phambi kogonde ngale amanzi ayabahlupha nxa kunama-September October. Ayi bagebhu abaze batshone umntu atshone phakathi kwegodi yikukuze bathole amanzi.
Iziqinti eziningi zemhlubulweni weMandebeleni zibhekane lodubo lokuthola amanzi ahlanzekileyo okunatha. Iningi labantu linatha emachibini lezifuyo. Imigodi eminingi seyafa ngenxa yokonakala komnotho elizweni. Abantu abasenelisi ukuzilungisela imigodi. Lo hulumende kenelisi ukugebhela abantu izibholane. Ngimele iStudio 7 ngisemadlambuzi ngingunompumelelo Moyo.
Live talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama siqhubeka sixoxa ngeziga zikankosikazi Grace Mgabe olakho ukubotshiswa ngosakhulayo uGabriela Angels okuthiwa wamtshaya ngentambo yegetsi eSouth Africa.
Thumelani text message kunombolo izithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushortwave 4930-6065-15460 la ku 13860 kilohertz.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umongameli weleMelika umnumzana Donald Trump ukhangelelwe ukwamukela inhloko kahulumende yakweleMalaysia umnumzana Najib Razak oza kwethekelela isigodlo seWhite House ngenyanga ezayo.
Abantu bakwele Angola abavote izolo kukhetho lokudinga umongameli sebemelele impumela yalolukhetho.
Ukusasa ibandla le-People's Democratic Party, EPDP, liza kuba lomhlangano wedalela e-Standing Committee lapho okukhangelelwe ukukhulunywa ngodaba lokungena kumanyano we-MDC Alliance kumbe hatshi. Kulokwesabela ukuthi kungaba lokudabuka phakathi kwaleli bandla ngoba abangafuni ukungena kumanyano lo ababalisa unkosikazi Lucia Matibenga, abomnumzana Gordon Moyo lokucacaphulu labanye. Bayafunga begomela besithi kabasoze bangene ngoba bengaphiwanga izihlalo zokuncintisa ezeneleyo ikakhulu kobulawayo. Ngakwelinye icele abafuna ukungena kulumanyano ababalisa mongameli webandla umnumzana Tendai Biti labanye bathi ukuya kukhetho kungelamanyano ikuchitha nje isikhathi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethe ecubungulayo zombusazwe umnumzana Bhekilizwe Bernard Ndlovu endawonye lesiphathamandla se-PDP umnumzana Edwin Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Ye, ukungena kumanyano kakukhathazi kodwa ke okuqakathekileyo ukuthi kuqale kulungiswe kulungiselelwe indlela phela kugredwe konke kucace kube segcekeni bese singena ke kumanyano ozahlanganisa kamabandla wonke ezombusazwe. Kodwa ke eqinisweni ke umanyano esikhathini esiningi ujayele ukudala ingxabano ngoba sikhangela ama-interest athiyeneyo amalunga amaphathi ezombusazwe. Yikho ke thina hayi sibona ingani kakwela crisis sikhangelele ukuthi ma kusafika isikhathi esilandelayo esifithane kuzabe sekunomanyano ozahlanganisa amabandla wonke aphikisayo azombusazwe eZimbabwe ukuthi angqikilandeke lebandla lezano PF ngomnyaka ozayo.
Mnumzana Bhekilizwe Ndlovu, nanto udaba, wena ukubona njani ukubana isikhathi sokhetho sesiyafika kodwa kukhanya indlela ayikacandwa kahle? Ukubona njani wena ikakhulu nxa sikhangele zomanyano lezi?
Okuqale okumele siqale sizibuze khona ukuthi into eyayivele icege iMDCT le PDP yayini, kufuze sizibuze khona bese sizibuze ukuthi if umnumzana uEdwin Ndlovu sithi akula nkingi ekhona, yena le evele khona ekuqaleni bese hlukana seyayakuphi? Isidisaphile, idisaphile yayakuphi? So angifuni ukuqamba amanga, mina angilakuliseka, anginakuhlaliseka enhliziyweni yami ngokuphumelela komanyano ongenzakala phakathi kwe-MDCT le-PDP. Abantu be-PDP bengibahlonipha kakhulu. Ngabahlonipha ngesikhathi besuka bephuma ku-MDCT besithi befuna ukuzimela ngodwa. Esasikukhangelele thina njengabantu beZimbabwe abakhangelele ukuthi kube nokuqhubekela phambili kwe-opposition, kuyikuthi uMorgan Tsvangirai esehlulekile ukuthatha ilizwe okwesithathu wakufuza ukuthi avumele abasesele gazi elisatshisa abafana nabobidi labo mangoma bathathe over, but wabe lokhu ebambelele esitalweni. Baphuma sabajabulela kakhulu sathi bazowakha into enhle, kodwa nampo sebefuna ukubuyela. Yena le into yokuthi kuthiwe khona umsebenzi okhona eZimbabwe yikhuphi izami yinkalakatha yamistake. Yikho ngizaphakamisa lo omutsha lo ongenileyo ku-opposition okuthiwa ngunkosana moya othi yena inkinga ekhona kuma-opposition ukuthi bafuna ukunikana imisebenzi. As long as abantu bekhangela indaba zombusazwe ngaleyo ndlela ukuthi kufuze basuse iZANU PF banikane umsebenzi, akula nto ezophuma. Kusizwisa ubuhlungu ukubona abantu abahlakaniphileyo njengabobithi labomangoma labocacaphulu abakobulawayo labogeorge Mkhwananzi labo Edwin Ndlovu befuna ukubuyela ezibini esikhangelela ukuthi ngabe sezibuthwa nje zilahlelwe phansi, bafuna ukuzihlanganisa lazo. Kuyabanika amagama amabi, kuzabanika amagama ababi.
Nanto udaba mnumzana Edwin Ndlovu, uthini wena ngalokho?
Ngimlalela umfowethu kakhulu. Okokuqala, amabandla abehlukaniseke yimbono eyabithiyene. Kodwa ke manje sikhangela ukhetho sesisiye ekhethweni, abantu beZimbabwe abaningi abavoti. Bengavoti kungenxa yokuthi bathi amabandla aphikisayo ayehlukane kakhulu, maningi kakhulu. Yikho wenza njalo amathuba okuthi-ke alwise ibandla lezanu PF alikhiphe embusweni malutshwane. Abantu beZimbabwe bafuna ukuthi kuhanjwe ekhethweni kubanjeni, kokubanika i-confidence yokuthi baphume ezindlini bahambe bevota ngokunene. Yikho-ke sithe thina kasihlanganiseni amabandla ezombusazwe wonke. Ungakhangela into yomanyano emabandla ezombusazwe iqaliswe yithi ku-PDP. Sithe thina kasihlanganiseni amabandla ezombusazwe kodwa kungabi lokuginyana phakathi. Singene siyi-alliance, singene sile bizo le-coalition mina leyo kungena ekhethweni, kodwa elinye nelinye lamabandla lizimele. Kuthi ma ukhetho ngaphela omunye lomunye uma esendaweni yakhe kungabi lokuginyana. Yikho-ke sisithi thina kasaneke labo bonke, kuhlanganisela umjuru, kuhlanganisela-ke umtasa, umtambara, owezishodazi, ngotshwangirayi, bonkeni sithi kasihlanganeni ukhetho lolo lomnyaka ozayo. Singahlangana thina kunika abantu beZimbabwe, abantwana beZimbabwe i-confidence yokuthi bayevota. Kodwa bangazothiwa kule-MDCT, kule-MDC, kule-PDP, kule-ZAPU, kulobani, kulobani, kulobani. Abantu bathi, lapha lizafuthi ivoti bese lihlala ezindlini bengavoti. Kanti sidinga amavoti abo ngomnyaka wozayo. Yikho-ke kwenza ukuthi kathese sicimeze, sindlebilebile libabayo, kodwa-ke sicimezile, sikhangele sile njongo. Into enkulu kaNdlovu, lavala lelonke abalaleleyo injongo ukuthi athi injongo kuyini ilizwe leZimbabwe lifile lokusigaba elikiswa sona ngenxa yombuso weZANU PF ukhokhelwa umgazi lelo kuliqiniso yikho ke injongo kumele kube yikukhipha leZANU PF ufake amapholisi aqondileyo ilizwe libuhle kuhle imisebenzi ivuleke labafuna ukuzisebenza abasebenzi economy ibe right siphume ku-isolation desike yinjongo ekhona kaphela
nantu daba mnumzana Bhekilizwe Ndlovu uthini wena
injongo inhle injongo inhle kodwa indlela esikwenza injongo inhle yendlela uchaza ngayo umnumzana Edwin Ndlovu kuhle kakhulu ukuthi umlalele uyajabula mpela ukuthi hawu injongo yenu inhle lifuna ukukhipha izano lifuna ukwakha and so on alifuni ukuginyana
Hello ke ngumnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu ingcwethi ecubungela izombusazo beqoxa indawonye lesiphatha amandla sePDP umnumzana Edwin Ndlovu
Kesizwe udaba oluveza imbono kaHulumende weMelika
Ohulumende abagoqela eFrance eLibritane leMelika bathi bathakazelela isinqumo esithethwe lilizwe leLibya elithi ibutho leLibya National Army lizahlolisisa ukubulawa kwabantu mahlayana edolobheni leBenghazi. Ibutho leli lithi liyazwisisa okwenziwa ngumthethwandaba weInternational Criminal Court kumbe iICC ethi ifuna ukubopha omunye wabo uMajor Mahmoud Mustafa Busaf al-Wefali. Ibutho leli liphinde lathi selimise uBusaf al-Wefali umsebenzi ukwenzela ukuthi umthetho usetshenziswe ngemfanelo. Ilizwe leMelika lithi kumele kuvezwe ukubulawa kwabantu mahlayana eBenghazi ukwenzela ukuthi labo abonileyo babotshwe. U-al-Wefali ongomunye wabakhokheli bebutho eLibya wethiswa icala yi-ICC elokuthi ngomnyaka ka-2016 langomnyaka ka-2017 wabulala njalo wancedisa ekudubuleni abantu makhaza abangamajumi amathathu lantathu lezibotshwa ezazilimele. U-al-Wefali udlelana lo-Khalifa Haftar wayengomunye wabakhokela ibutho likamuyi umongameli Muammar Gaddafi wabulawa ngesikhathi uZulu ohlomileyo ethatha ilizwe leLibya. U-Haftar owamanje ukhokela ibutho eliqine okumangalisayo elithethe ngenkani idolobho leBenghazi elathunjwa ngamalichaja. Ilizwe leMelika lithi kumele bonke ababulala abantu makhaza babotshwe ukwenzela ukuthi kube lokuthula kweleLibya. Amazwe agoqela eleFrance eleBritane leMelika athi loba kunjalo azaqhubeka esekela uhulumende weLibya. Amazwe la athi athakazelela lokuqhatshwa kukaGhassan Salame omele unobhala jikelele wenhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele e-United Nations ozama ukuthi kulungiswe udaba lwezombusazwe kweleLibya.
Lolobe kuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Singa singakehlukani wothi ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela kuhlelo lwethu lwalamhlanje.
Singakhangeli inhloko zendaba ngwenya bakhona nabantu be-Highlanders lapha benithembise abalaleli ukuthi sizabadlalela ingoma ikakhulu abalandeli beqembu le-Cholocho benithe sizabadlalela ingoma ekazinja ziyamluma e-Cholocho FC ngeyedwa but asela sikhathi bayakhala abantu be-Highlanders la Highlanders itshaye i-Cholocho isiba le first win yayo kusizini iTsholotsho izolo.
Hayi kunzima ntunge ukuyiHighlanders abanye bathi coach abanye bathi ngumqondisi akusaqondakala ukuthi kuyini ukwenza.
Kunzima esikhalangeni sithi kwakabangalala. Kwakabangalala kunzima sazi yozala nkomo.
Hayi kunzima sazi ntunge.
Sizipheteke ezosuku.
Kufe abantu abalichumi lanye engozini yomgwaqo ekamativi lamhla ekuseni ngemva kokubhewuka kweroli enkulu ekade behamba ngayo ithwele abantu benkonzo.
Umanyano wamabandla aphikisayo ukhanya lokhe untengantenga okulakho okubangela ukuthi ungabi ngoqinileyo njalo wenelise ukumelana lebandla leZANU PF kukhetho oluzayo.
Siluqhiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje igama nguChris Gande lelale.
Lontungami linkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.